Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tate leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntanakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elakelwe South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa kufanele izitshise ukubana akufanelanga ithithi iZanu-PF njengeZanu-PF yakudala. Le iZanu-PF evukela ama-citizen a iZanu-PF etshontsha ama-vote. That's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo baba khona ephalamenti kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba minemine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamajumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eleBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lomnumzana Difa waJabi Bhangodube, saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu, ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland, behanyiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Ingakho okwakathesi ke isimo akungakabile lokunengi okusatshengisela ngaphandle nje khona ukuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubekala njalo. Le mlayezo akukabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafana ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntanakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane, ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la emasinyane sibili kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgland kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodo njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela inglozi nqabe kubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi ikakhulukazi abantu abamnyama ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo uSatane kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana inglozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa bebulawa ngendlela ezifana nayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pango Dube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Africa ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede we Studio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga yaseZimbabwe. Inxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiya eSouth Africa is not a foreign policy issue eSouth Africa but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana and thina njengokhulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress lokhulumende weSouth Africa ubana sibonisana ukuthi how do we get a soft landing thina silungise indaba zethu domestically, and iSouth Africa must help us ukupusha envelope yama reforms ngenxa yokubana abantu basuke eZimbabwe bese South Africa is political and economic refugees. So kufanele ukubana sincedisane ukubana silungise ke inkinga South Africa fanele sincede ukubana sizincede thina njengamaZimbabweans. How do we help ourselves? Siyazinceda nxa kulama reforms kwenze ukhetho lube lukhetho olusemthethweni njabe kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarekomenda e-SADC and African Union. So iSouth Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF aziya kudala. Leyi iZANU-PF evukela ama-citizen abo, iZANU-PF etshontsha ama-vote, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political disputes eziselizweni ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe ukubana siyakhile izwe lethu labo. They will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration between the two countries.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaina Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le Central Committee yebandla le ZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le CCC.
Kwesinye isikhathi yikho lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe yinto emangalisayo ukakhulukazi umsebenzi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamise. Into emqoka yithi kona into lezi zasuka zonke kuqeda ukulungiswa umthetho weZimbabwe sikuthi iconstitution bekhona labo baba khona eParliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Behluleka ukwenza ngesiphitiphiti ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa ialignwa lezinto ezifuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale leparlamente lapho abalabameli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe, hatshi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesingezi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khona kwana, abasebenzise amalunga abo asepharlamente ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khona kwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona bana kufaka imbono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee ebandla leZANU PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila eBulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla eBulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla eshwafakile sisebenza singena ebantwini baseBulilima. Sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lwebandla le-TCC, abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu, njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo, njalo abantu bayasizwisisa, njalo bafisa ukuthi ibandla le-TCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo eBulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungakusebenza eBulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZANU PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama weaknesses amanengi, sasesithanda ukuthi sigcile kakhulu lapho abalama weaknesses khona. Yikho kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angazi ngibone iziphofu ezingu 31 kumbe ezingu 34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba abantu abangu 34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatshaya u-half 12 kuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha. Which is after half 12 imodela yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo lasenswazi. Babenza futhi i command voting nale ukuthi abantu befike bethi bona ababoni kumbe bakwanisa ukubhala indlela iZANU PF esiyenza khona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebavotele.
Alo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma isiphatha amandla sebandla lesicc ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center lapho okukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla leCCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lePhalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba lamhlanje lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU PF leyi abakhokheli bayo bonke inkani zabo zifunde eZimbabwe, zifunda ngaphandle kwamazwe. Laba abaxoshana thina esihleli nabo lapho emakhaya, inkani zenu zifunda kanjani? Kusasa lazo limi njani? Landi nabazali lilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi? Malilandelana lesizwe esivulala ikusasa yalo. Abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebethethe ilizwe balenza imizi yabo, babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe lingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo, izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo Mnangagwa, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani? Balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amagwapha mpela, sizinukamakhwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandele wena, ubona kodwa uhambe ubambe ngemva kwakhe, kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandele wena, but wena ulandela wena, uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayadla ezizweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balaleli beStudio 7, ngufeli qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekana ejabhiwa ebhani. Ngithi balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7, lokhu okwezana ukuthi iZANU maseya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale, ithi yona into ayiyenzanga. Kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi ushayo abantu. Phela iZANU akusikho ukuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje. Even ibulele abantu nge-ground yama ngozwane, iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu. Abantu bebebulawa ngama-distance, kuyiyo iZANU eyayibulele abantu. Akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-CCC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma ngeZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipho, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobuloko ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti dlana kumele ngiyeze kanje orula kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngikhume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi iphi yile enenkomo ezisikazi phakathi esibayeni le mile ikhonya esisigangeni esehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi izozikhunyela nje izihambelene ezinkabi nezi eziphandle le esigangeni.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sisiloke senda ama message ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lathi imbono yethu ikibalwe ifundwe emoyeni. Ye okhuluma yonkomo ngibuya eLupane esigabeni saseGana loba eJabiwa. Umbono wami uthola aluba kuyenzeka abantu bavotele iTCCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa sivotele iTCCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU PF embusweni sesidubekile ngeZANU PF embusweni kuchaywa abantu kuvulawa abantu kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalani abantu bayadobeka elizweni ngenxa yeZANU PF. So siyacela hloko zami ukuthi ngabe abantu siyezwana sibambaneni ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina singabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota sivotele iTCCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU PF. Nxa abantu beMRP bethi bona ilokhu zini iTCCC ngeke ivuse lobe ngaziwine ngeke ivuse bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyikuthi iTCCC ingehluleka ukubusa bona iba bangakwanisi ukuqumela izwe yini bangadohisi abantu beTCCC badohisa nje abantu bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini nxa kuyikuthi uChamisa engawina engeke avuse ewinile njalo bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini badohisa nje abantu kuphela ukudohisa abantu bona baride pressure group banika nje pressure kuphela kulantu abazoyenza libandlala kithi impela emathebuleleni but nge-strategy sabo siphansi kakhulu akulantu abangayenza akulantu abazoyenza nanku ama-by-elections ayenziwa abakhona waye bengangeneli ama-by-elections singaze sizothiwa labo bangeneli ama-by-election kabangeneli ma-by-elections kabayenzini akulantu abayenzayo abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotwele beba ngama-president bafuna ukuqumilizwa bengaliquma yini bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu uChamisa engazawini ngekabuse bona bangaliquma yini lizwe. So umbono wami ngilawo nje kuphela ukuthi bangadukisi abantu nje kuphela bahambe sikambeni ngobuningi bethu siyobhalisa sivoteleni iTCCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu kutshona sibumba amabandla amaningi ningi lokhu akusisizi ngaludo lokhu abantu sebedubeka yinto engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esithi ye lapha lalapha. Sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla silibona ukuthi leli bandla lile power sisekele lona kuphela sizama ukuthi sikhuphe iZANU. Iyo mbono wami engilawo. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwanise ukufaka imbono lapha. Siyalibingelela, siyabonga njalo ngokusithethela indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isiboni, siyazi ukuthi into engekhoyo vele le, into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena. Into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo. Umbuso weZANU PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU PF wathiwa turayit, usiba rayitinga. Vele ukuvota ngikhona mbona kungalancedo. Ngakuyihambi vele mina, hayi ngicabanga lokhu ngavoti. Khona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti, uvotelani vele. Ungaze uyidliwe iZANU PF ekhona iyangena ngenkanelo ukuze kune mbuso wethu. So hayi, sikwanisayo sivotelene umqondisi moyo emara lapha into Republic, but ngene part nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti.
Yes, Studio 7, linjani? Linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba. Kulo baba lo okhuluma nge-Friday kumbe ngo-Thursday asakwazi. Kodwa Studio 7 yeyibala iyibala ezezanu, iyibala ezeCCC. Hayi, Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayiseke lihlangothi. Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. I-CCC, iZanu, i-MRP, wonke nje amabandla ezombusazwe ku-Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa, ikhuluma nje konke okufisayo. Uhlelo esilazo lusekele ihlangothi lolano lwezimba kuthiwa i-ZDC. Luhlelo lwezanu PF ke lula. Awusoze uzwe i-MRP ikhuluma ku-ZBC, awusoze uzwe izabo ikhuluma ku-ZBC, ukhuluma yona iZanu PF, awusoze uzwe ukhuluma odawo le-Google Round ku-ZBC ngoba ngolwezanu PF. Uhlelo esilwazi ukuthi lusekele ihlangothi lula. U-Studio 7 silibambe njalo basakazi bethu lisekele ihlangothi, siyalithanda nje. Lisifundela kahle izindaba zeZimbabwe laba ngaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela izindaba ze-Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzi yokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare, kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezinlewezi nomphakathi wakithi engulubeni. Kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na? Ngimfuna ukubuza kona lokho.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi uElizabeth wesibili uBhubhe Izolo. UBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBrithani leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani.
Inonkumuntu bemthanda, bonke abantu balusizi siyakhala, ube ngumama ohloniphekayo othanda umuntu. Lamhlanje isizwe seBrithani silahlekele, lathi silahlekele, abe simthandi ukwini, wonke umuntu uyamthanda sibili.
Kahle kahle kuyini abantu abakade bekukhabitha ngaye uQueen Elizabeth?
UQueen ube ngumuntu ohloniphekayo, othanda abantu, umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke, obehlonipha abantu, athanda abantu, athandele uNkulunkulu. Yikho abantu kade bemthanda uQueen, ube ngumuntu ohloniphekayo.
AbeZimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini, njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi?
Yebo, AbeZimbabwe siyawulandela umndeni. Mina njenjena ngaze ngahamba ngaya esikoleni ngafika, silisizi silahlekele. Unjena ukuthi abantu bathini osoza thatha isikhundla? UCharles nguye esetshonile, so uCharles ngekosi. Kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles nguye okathe oseyinkosi osethente isikhundla sikanini.
Lo ke ngunkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Hayi, siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuba i-elections ebulilima sokuliphe umdladla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.